kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 kuNtulikazi 2018 lamhlanje ekuseni ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi likhangelele impumela yokhetho oluzayo ngamehlo abomvu njengoba kungacaci ukuthi ozanqoba ngubani.
MDC yake yawina 2008 bese umuntu okhona kathesi owo oyilida yezanu PF nguye wayenza ukuthi umgabo ayalo step down. Even singakhangeli izanu PF yona ayilama campaign amaningi njenge MDC, bayazi ukuthi izinto zabo sezilungisiwe.
Kwabancintisayo sixoxa nomnumzana iPitule Maphosta, isikhulumeli sebandla lezaphu okhankasela ukumela iBulawayo Central edalini ePhalamende.
Engunandikela kakhulu okwenza banginominator ngingasebenzisana nesinye isigaba within i-constituency yami. Belahlekelwe izindlu izulu lelane lika 2016-2017.
Sile ngxoxo njalo khonapha i-Studio 7 lo mnumzana Divine Mhambi Hove, umkhokheli webandla le-National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans, yena osephume kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Lingakhohlwa ukuthi lingalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele, kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Izakhamizi zesigabeni seMathebeleland zithi zijabule ngokuthi akulazehlakalo eziningi zodlakela emalungiselelweni okhetho oluzayo, kodwa zithi zilokwesabela ukuthi mhlawumbe ukuthula lokhu kuzabhidlika ngokuphazima kweso ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho. Intathe zindaba yethu Chris Gande uyalandisa esejambesi esigabeni seMathebeleland North.
Abanye bathi lokhu kubangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kafani lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owayengelasineke njalo elocuku. Kodwa abanye ngabathi uMugabe lo Mnangagwa zimbila zantabanye, umehluko nje kuphela yikuthi uMnangagwa yena ufuna ukusebenzisa iqhinga lokuthula ukuze athole amavoti, kodwa ngemva kokhetho umbala wakhe uzabonakala uqobo lwawo. Nesikhathi Studio 7 ibhodabhoda eJambezi namhlanje itshayisane lexuku labantu kade belomhlangano wezentuthuko yesigaba. Sixoxe labanye bezakhamizi abathi bavela kumabandla athiyeneyo aphikisayo kodwa bacupha mkani munye. Umnumzana Alec Nyoni, umsekeli webandla lezanu PF, ubehamba lomnumzana Thulani Ndlovu ozancintisa kukhetho lukakansila ekumanyano we-PRC. Laba ngabanye abatshengise ukuthiyana imbono kodwa bona behamba bonke njalo bangomakhelwane. Kesizwe ingxoxo esiyenze lababili laba.
Ngiyangithiza lifef yawo wena mtakama.
Hayi, mina ngithi njengecandidate ye-PRC local government ngiyanqoba.
Ngiyanqoba. Manje ngibona omunye ukhanya usekele elinye ibandla, omunye welinye ibandla, likuhambisa njani?
I-politics injengegame yebhora. Sile belief yokuthi kule mpilo ngemva kokhetho, so ukuthi sixabane ngenxa yokhetho akusizi.
Lo ngumakhelwane wami, ukuthi ngizondane laye engumakhelwane wami, sibophe inkomo ndawonye, silwisa ndawonye, amadondi siyabonekana, isigogo siyabonakala, engakuzondela ukuthi omunye winile ngubani. Thina siyakhankaza ngokuthula, odliwe udliwe.
Ezigabeni zelizwe zonke kulokumanyana kwabasekeli bamabandla athiyeneyo ungakaze kubonakale. Ngimele iStudio 7 ngiseJambezi, nginguChris Gande.
Ecingweni sithanda ukwamukela umnumzana Divine Mhambi Hove, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republican, yena owazise ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZEC ukuthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli welizwe izolo. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Hofe.
Ngisalibonani kapholi zindaba.
Ye, izekhi sikutshelile ukuthi isikhathi sesikhambile sokuze kwaqhutshwa lokhetho lwe-postal voting. Manje uzakwenzani ngenyathela olithetheyo?
Okubalulekileyo nje ukuthi ngikhulumile sobala phambili kwabo naphambi kwelizwe leZimbabwe ukuthi hayi mina ilizwe lami ekhethweni emoyeni kalisekho, lanxa lisephepheni kodwa mina sengiphume kikho.
Ye, kungani uthethe inyathelo leli sokusela amalanga ambalwa nje ukuthi kube lukhetho? Isikhathi sonke leso wawubona ukuthi izekhi iqhuba njani ukhetho?
Izekhi lisinike umbono ongani kuzaba lokuzwisisana phambi kwalokhu ebesibonisana lapho ukuthi ukhetho lube ukhetho luluhlonzi. Kodwa sinanzelele ukuthi ngelast minute abasiphanga leso simiso, so akuncedi ukuthi singene ekhethweni elukhanyayo ukuthi vele kuzaba lokuphikisana ngemva kwayo.
Abanye bengathi kumbe ubuvele usesaba ukuthi awusoze uthole amavoti aya ngaphi ngoba mhlawumbe ungelasekelo oluningi.
Uvele kubona kuyathiyana, kodwa mina engikwenzileyo khonokho yikho ukuhambelana lalokho engikubona kufanele ngalesi sikhathi. Ukuthi abantu bazacabangani, ukubona kuvele kuyathiyana yidemokrasi yakho.
Ye, amabandla aphikisayo kanye labancintisa bezimele bayavumelana ukuthi ukhetho aluqhutshwa ngemfanele kodwa baphumanga kulo umncintiswano. Kungani kunguwe wedwa othethelela inyathelo nxa ungayenza lokho abathi yi-self-reflection?
Bona balelungelo labo lokucabanga ngendlela abayibonayo, njalo into le yenzakala izolo asingafi kwazi okuza kwenzakala emalangeni la aseleyo. Kodwa kumele benanzelele ukuthi nxa bengena kukhetho lolu besazi ukuthi bangena entweni engacacanga, akusoze kube lula ukuthi bephikise impumela yalolo khetho ngemva nxa ukhetho seludlulile.
Mhm. Manje labo-ke ungabatshiyela liphi abalandeli bakho ade bemelele ukuthi bekuvotele ngomvulo?
Ivoti yabo vele yimfihlo yabo, kumele-ke behlale phansi becabange okujulileyo ukuthi ivoti sele yathini ngayo, ngenxa yokuthi asifuni ukuthi sisebenzise ivoti esesiphikisana ngomuva ukuthi hhayi laphana ngacilo laphana ngacilo thina singene sikhangele ukuthi vele into
ye. Ngikubambe umlomo, ukhona yini ongabaxwayisa ukuthi bemvotele kukhetho lokudinga umongameli abakho abalandeli?
Ivoti yimfihlo, ngeke ngenze ngithi votelani bani votelani bani. Kumele bona becabangisise enhliziyweni yabo ukuthi yabo kodwa bengayifaki kini ngoba mina ngisikhangele.
Ye, kulungile, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Lapho-ke besixoxa lomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans, umnumzana Divine Mhambe Hove, yena osephumile kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani zithi zikhangelele ukhetho oluzayo ngamehlo abomvu, njalo zilembono etshiyeneyo ngempumelelo yalolu khetho zisithi akucaci ukuthi ozanqoba ngubani. U-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7 uxoxela abanye babo wasethulela lolu daba.
Iningi lithi belilesifiso sokuvotela amabandla abawasekelayo kulolu khetho, kodwa njengoba bengavunyelwa ukuvota bephandle kweZimbabwe, sebekhuthaza iy'hlobo zabo ukuthi ziyevota njalo zivotele amabandla abawasekelayo. Umnumzana William Spanda ngumsekeli womanyano wamabandla owe-MDC Alliance.
Ngiyathemba ukuthi nxa iZANU-PF ingayekela ukuriga, ngiyathemba ukuthi i-MDC iyawina and bazawina le landslide. But the other problem yeyo ukuthi iZANU ingariga sizaba le problem. With the free and the fair election, uNelson Chamisa uyawina hands down.
Kukanti umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Amanda Dube uthi inkomo ingazala umuntu, umongameli okhona uyaqhwela phambili ebusa.
Ngicabanga ukuthi ama-elections lawa uMnangagwa uzawina njengoba wayevele kade esebenzisana nomgaba isikhathi esiningi. Mina ngicabanga ukuthi nguye umuntu okwaziyo ukuthi ama-switches abawachithayo la avuswa ngakhe. Ngibona futhi kungaba nguye umuntu olungileyo ukuthi aqhubekele phambili ngoba wazi kahle ukuthi izinto zawonakala ngakhe.
Abanye bathi babona kuzabalo ukuqilezela kulolu khetho ngoba vele kujwayelekile ukukhetho lweZimbabwe ubuqili ngeke buselakale. Umnumzana Sisko Nyoni uthi akula nguquko ezaba khona.
Mboni akungazani kuzabale change lapha Ezra. MDC yake yawina 2008 and the person umuntu okhona kathesi oyileader yeZANU PF nguye wayenze ukuthi umgabo ayalo ukustepa down. Even singakhangeli iZANU PF yona ayilamba campaign amaningi njenge-MDC, bayazi ukuthi izinto zabo sezilungisiwe.
Ukhetho lweZimbabwe lukhulunywa nguye wonke umuntu wesizalwane seZimbabwe ohlala eBelitane, kungako ngapho ohlangana nabo kumbe inkundleni zokukhulumisana lokulibazisana zebulenjini ezinjengabo-Facebook nabo-WhatsApp. Indaba ezimqoka yizo lezo ezokhetho. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Namhla kwabancintisa kukhetho sixoxa lomnumzana iPhithule Thembani Maphosa, yena odinga ukumela iBulawayo Central edalele iParliamente ekubandla lezaphu.
Ingathi nominetwe iconstituent yami ngemva kokubana ngitshengisele ukuba available kwami, kodwa engunanzelela kakhulu okwenza banginominata ngingasebenzisana lesinye isigaba within i-constituency yami belahlekelwe izindlu izululelane lika-2016 to 2017. Ngithe ngikhulumisene nabangani bethu abase UK ngenelise ukubatholela isamende le-roofing material, ngasebenza labo ukuthi betshaya izitina zabo bezitshise njalo beyakhe as a community sakwenza sibambene simanyene senzela wonke umuntu owayefuna isitina lasekwakheni laphana sabambanisana sathola abalama-skills ukuthi beyakhe. Ngi-2014 2015 ngike ngaba lilunga le-Residents Association, ngagcina ngingusekretari walo. Kwagcina kungenza ngisebenze njalo le-Ward Development Committee ekakansela lo khona uku-Ward 2. So ngibone ngani ekusebenzeni kwami abantu kule potential ukuthi maybe singayenza ngcono kumbe singayenza okukhulu ma singangena ngephalamende nasekhansekeni ukuthi senelise lathi ukuthi sithi control ama-state resources.
Okuyikho ngathi kuyahlupha kakhulu eBulawayo Central.
Silodubo le-housing manje njalo ngikhangela kakhulu ukuthi silama-informal settlements aphakathi kwe-constituency endaweni ezimbili, zingathi zintathu, kule ndawo esemguza ngale, kule ndawo esecabatha, kule ndawo esenkozi 9. Abantu labana bangani badinga usekelo lezindlu ezingani ziyafordable ngama-low income earners. Kodwa ngibona ingani i-solution ukuthi sibe le-legislative framework ezavumela kumbe ngukansela kumbe i-city council ukuthi bevule izindlu laphana, kwakhiwe izindlu njalo masi zaloketwa siqale ukuphiwa labo abasendaweni lezo macala singakakhangeli laba abaphandle kwendawo lezi ukuthi ze abantu bethole izindlu ezeneleyo. Njalo silo hlupho lwe-health care singakhangela especially ku-Ward 2 lo-Ward 5. Ward 2 ulesibhedlela esisoda i-Northern Clinic, kodwa imele i-service abantu kuze befike e-airport lakonowood ngalo dlule Richmond. Njalo i-Ward 5 mangikhangele akula iklinikhi ekhona laphana, abantu bahamba e-town kuze bethole i-primary health care, abanye sebevele siya kuma-private operators. So ngibone ngani silungise umthetho ozayenza ukuthi i-health care ibe accessible njalo ibe expanded within the constituency. Njalo iBulawayo Central masikhangele it's the nerve of iBulawayo and the southern region, ngoba kulapho okule ama-industry wonke, kulapho okule i-power station ezimele si-service iBulawayo yonke, kulapho okule international airport engenisa imali lama-visitors amaningi. Kodwa masikhangela iBulawayo Central igcwele ubuyanga njalo igcwele i-unfairness masikhangela indaba zemisebenzi le-youth empowerment. So ngikhangelela ukuthi siza-advocate for umthetho engithi employment equity law ozayenza ukuthi abantwana beBulawayo Central abantwana beBulawayo jikelele bebe yibo abaqala ukuthola imisebenzi mayisiba khona lama-opportunities ama-economic opportunities abakhona koBulawayo singakakhangeli abangaphandle. njalo umthetho lo mnyaka inkangelo ukuthi usebenze njalo ezigabeni zonke kumbe amaprovinsi zonke elizwe ukuze indawo zemisebenzi singasidaleli ukuxabana lokhu esikubonileyo recent othmiba zokunganisa ukubhikisana ngendawo zemisebenzi njalo ama-resources esiwayesilawo laphana ebenefithi uBulawayo esingakaphumi ibhandi then ama-industries lawo indlela kumele eti-revive ngawo sikhangele ukuthi okwawawisayo kuqala kuyini ungasikhangela indlela abayenza ngayo uhulumente owenza ngayo kadezi bakutholakala imali ze-revival zama-industries lawa babuyela ebantwini abanawu-presided over i-demise ama-industries lawana nganika umzekelo isoemelini kulobaba owayeinvesta imelini ivalwa laphana kodwa uma kutholakala imali ngike ngabona on two occasions bebuyela naye lo baba sekengani bakhulumisana naye ukuthi eke nguye othola imali yana kodwa kusobala ukuthi kagwanisi ukurani ibhizinesi yana njalo ngasozianelisa ukuthi ayivuzi so then sithi sikhangele sibe lo mthetho ozayenza kube lula to revive ama-industries ebulawayo njalo kube viable singayenzi into ze-corruption kade zisenzakala le nepotism ukuthi kukhangelwa owebandla lezanu kumbe kukhangelwa umntaka-anti kumbe umntakamalume
amathuba akho ukuthi unqobe ubona enjani
upright sibili ma sikhuluma labantu njalo ngikhuluma nabantu abayibo abanginomnyetayo okuyikho okuyenza ngibe lesiqiniseko ukuthi hhayi bazangivotela ngoba kukalutshwani ukuthi abantu benganomnyetha umuntu bemcele ukuthi ebamele bephinde bengangivoteli ngelanga lokuvota amathuba akhona njalo ma sikhulumisana labo si-adopte indlela yokuthi sikhambela ngokuhambela abantu emizini yabo sibaqoqodele ezindlini zabo siba ne-engagement engathi i-intimate lapho esizwa khona ama-aspirations abo lama-priorities abo lezifiso zabo lalokhu abakukhangelelayo from umuntu abazamkhetha nami ngisenelisa ukuthi ngibatshengise ama-policies ethu lokuthi sizazisebenza njani so ngibona ingani i-engagement le esiba nayo elezithelo ngokhetho lolluza singaselaye former president Robert Mugabe njalo singaselaye ubabuthangirayo othile unyaka lowoqalisa okwenze kwavuleka ama-dynamics amaningi in the political discourse elizwe njalo abantu sebekhangela umuntu zama-policies akhe kulalokhuyana esasikwenza kuqala ukuthi kwakuvotelwa nje iparty ngoba kule-disgranment ye-ZANU-P F kathesi abasakhangeli lokho so amathuba ami abright kakhulu njalo ngile qiniseko ukuthi ngizani ngoba ukhethe lo
lo ngumnumzana iPitule Thembani Maphosa uncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBulawayo Central edalele ephalamende yena ekubandla lezaphu.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium waves 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukhetho lwangomvulo luza ngesikhathi kusilela kwemali emabhanga kuqhubeka njalo ikusasa yomnotho welizwe iluvili bana. Iningi lithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa kulungisisa lolu daba kuveza sobala ukuthi kalawo amaqhinga okuhlenga iningi ebunzimeni elikubo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Lokho kufanani imali lokungekho emabhanki lokho amaline emade lokho abantu bekhala ngemali uza khumbula ukuthi laleyo kwathi uye ngaqala ngabo eco cash abo telecash le one e-wallet ayitholakala indawo ezinye zelizwe kazilayo indlela yokuthi ubungene kuthiwa i-network ngakho ke kuthwalise nzima abantu kakhulu kuswelakala kwemali elizweni le
nxa ukukhulumisana lo mphakathi nje jikelele bayakhuluma yini abantu bayathi ukuthi udaba lomnotho udaba lokusilela kwemali elizweni ngokunye kwezinto abazazikhangela nxa besiyavota
bakhona abacabanga njalo kodwa abantu bakithi balutshwana bakhangela lokho esithi ngama policy issues bakhangela umuntu nje baphelele kuye umuntu ukuthi ubani laphana bagijime lo muntu baduke lezwe bengazange babuze izinto eziningi kodwa bakhona njalo abathi hayi siza kukhangela khona lokhu ukuthi kakulamali elizweni sivote ngokunjalo kodwa ukhona ozavuka elayinini yemali ayivotela bona laba kade bekhona benza ukuthi imali iswelakale akuswelakali abantu abanjengabona labo ngokuba kasikabi ngabantu abakhulileyo kasikamathuwi ukuthi sikhangele ama-policy issues sikhangele indlela esibuswa ngayo sisakhangela abantu ababusayo sithelele khona lapho kuphela
kobulawayo yebo zazithunqa intuthu kudala kodwa umbuso kamgabe wayicitsha leyo ntuthu wacitsha umlilo ubaba uMnangagwa selenyanga eziyisikhombisa ephethe sezithunqa futhi na
azikathunqe angithi wayekhona ziphela intuthu zakhona angeke njavuke namhlanje senguyokulungisileyo njalo isikhathi sifitshane engenile into le indala kakhulu isonakale khona kusho ukuthi lakho kuzathatha isikhathi ukuthi kuvuka lokhu lalokuyana kusekuningi kakhulu into ezonakeleyo abantu bacabanga ukuthi i-factory engumakhelwane laliyane ngale akusela industry kayisekho total abantu abaningi elizweni ngabaqhathwe nguhulumende kusezafanele ukuthi kuqaliswe phansi kanti ke kasizivuleli industry yona leyo ngokukhuluma ngomlomo kusadinge ukuthi sinxenge imali kwamanye amazwe siphungule uhulumende aphungule izisebenzi zakhe ukuze abe le mali ayisevayo abe nguye owenza lokho okuthiwa yiku-inspire i-growth ye-economy ngokuthumela izimali zikahulumende ukuvuselela into ezinjengabo-CSC okuvuselela i-ODMB basebenzi okwe-cotton bakwazi ukuthenga ebantwini lokho abakwenzayo kungathengi nje ama-China so kusetoto eziningi ezimele zenziwe ukuthi kuvuke i-industry so zivuke nje overnight abantu bamele babekwazi khona lokho nxa besiyafota bangayithathi kancane leyo
kodwa ubaba uMnangagwa uthi ngemva kokhetho lusanda dlula nje imisebenzi izagcwala elizweni amanda azavuselelwa zibuye zithunqe njalo intuthu kobulawayo
hayi lokho nje uyakhuluma ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuthi ayisilo qiniso ukuthi ngemva kokhetho nje yonke into izabe isilungile kusezathatha isikhathi ukuthi kulunge izinto njengoba ngisitsho ukuthi zonakale kakhulu kakhulu izinto kuleli lizwe azingeke zilunge nje ngomva kosuku kungaqalisa kancane kancane kulungiswa lokhu lalokuyana kuqalise nezombuso nje welizwe ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abantu kuhlonitshwe umthetho kuhlonitshwe impahla zabantu esithi private property abantu baze babe lokukholelwa ukuthini umbuso ongenileyo lomehluko kulo mbuso kamgabo kade ukhona iminyaka yonke le asoze abantu bavuke nje begijima ngosuku olulodwa bedilikele elizweni bethi bazoyi-investa bazaqala bakhangele ukuthi kambe kuhlelekile yini kambe kuyahlonitshwa yini umthetho kambe kuyiwa kuyiphi indawo basebeletha izimali zize nje kancane kancane imisebenzi abantu abangasebenziyo baningi kakhulu over 90% i-unemployment abantu ngeke ivuke ithululeke imisebenzi xa kupopulation labantu abadlula 7 million abangasebenziyo akade befanele basebenze ngeke uvule uyidadlile imisebenzi leyo ngu 7 million ngeke uyenze engu 1 million ngenyanga eyodwa mbeke ezinja kuyathatha isikhathi eside vele
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7. Kusenjalo kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi amalungiselelo awesikhaphekhaphe yiwo abangele ukuthi iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa i-17 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lingadlali kuhle kumncintiswano weCOSAFA oqhutshele elizweni laseMauritius. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilijeke amanye kwisibaya sikagroup C ngemva kokuba lingcuntshwe kwimidlalo emibili eseliyidlale kulo mncintiswano. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe litshaywe nge-3-2 ngeleSwaziland kuthi emdlalweni walwesibili libhaxakulwe nge-5 kanyangele Malawi. limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe selihlala phelelwa ngumphako kulomncintiswano njengoba lisalelwe ngumdlalo owodwa elizakudlala le-Angola. Umqeqeshi osebenza nabasakhulayo u-Anele Nyathi uthi ube lethuba elokubukela umabonakude abafana beZimbabwe kumidlalo yabo yomibili njalo kuvele obala ukuba ngabadlali abangajwayelananga.
Abafana bethu they are good bona, they can play civil ibhora, but the problem ekhona silayo is ukuthi thina we don't prepare. Ukulungiselela kwethu akusikwezinga laphezulu, ngoba thina siyeke sikhulume ebhoreni masikhuluma ngesikuthi ngesilungu ama-team dynamics, ukubambana kuhlangana kweqembu akukho ethimini. Lokhu kwenziwa yikwini? Kwenziwa yikuthi sele singazange sathola isikhathi esiyiso esifaneleyo ukuthi silungiselele lalabo bafana balungiselane. Njalo singakhohlophela ukuthi laba bafana basuka from different teams, different backgrounds. So kuyadingakala ukuthi laba bafana sibahlanganise sibayenze babe yimbumba A1. I think kumele kulungiswe khonapho sibili ukuthi abafana simake sure ukuthi we try to prepare ngendlela eyiyo.
Umqeqeshi obelethuba lokuba khona ngesikhathi kukhethwa iqembu leli uKhoso Nyathi uthi abaqeqeshi balo labo bazilahlisa ngokukhethwa bechiya abadlali ababekhanya ukuthi zintshanje zomdlalo wenguqu.
IHarare yaletha abantwana ngemva kubana abanye vele sebexotshiwe, kodwa baqalisa ukutraina, baqalisa uhlelo olutsha. Kulo mfana omunye okuthiwa nguLex Mjogoro, umfana lo wadlala silokunye ukuthi italenti elinjana sikazisiliboni, wedlula amaplayers wonke. Uthe eqeda lapho wathi hhayi, kaphuma umfana lwanuRuti. URuti lobo angikwazi ukuthi babubona ngaphi. Uthe eqeda lapho kwasekusiba ne-squad esakhethwayo, kwasekuthiwa khona i-second team kayidlale versus the first. I-second team yakhanya iwina 4-1, of which khonokhana kwahlwa kwaba i-indication yakuqala ukuthi kwakufuze beqalise kutsha, ukutho ukuthi somewhere kwakulama-loopholes kwakufuze bawalungisise. Kodwa baqhubeka benjani bele squad sona esesivele sidliwe yi-second team yayivele isiqothiwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province esikhangelele uhlangothi lwabasakhulayo, uMkhululi Mthunzi uthi yena kuzamile ukuguqulwa indlela olungiselelwa ngayo imidlalo efana lomncintiswano weCOSAFA kwelakusasa ukuze amaqembu amela ilizwe engayanyisi.
Into eyenzakale eMauritius iyadlanisa kakhulu, especially kulaba abalandela umdlalo webhola. Imidlalo le ifakwa kusesilesikhathi, nxa besuka nje kade sibakwazi ukuthi ngomnyaka omzayo umdlalo le ingani. Kodwa thina njengelizwe kukhanya ngani siyakukhohlwa, size sethuke imidlalo yakhona isiseduze. Ufika ukuthi abantwana umbe abafana bethu laba lomqeqesho banikwa ivike elilodwa ukuthi balungiselele, into engalula. Ngaphandle kokuba size sifunde ukuthi imidlalo enje iyalungiselelwa, angiboni siqhubekela phambili. Singaze sithini nxa singalungiselelanga, loba silokhotsho njani, vele angeke siye phambili. Lapha kufana lokuthi besifuna i-orange juice sinika ucoach ama-lemons, thina sikwazi sikufunayo simphanga the right ingredients, so angeke expect a good things singazange silungiselele.
Iqembu le-Angola ilelihlezi phezu kwengalani yesibaya sika-Group C lile mhlomulo yesithupha, njalo emdlalo mwalo wakuqala litshayele Malawi nge-1 kanya, kwathi kowesibili libhaxabulele eSwaziland nge-4 kanya. Ngokunqoba kwalolokhu iqembu le-Angola selihlela finyelela kwisigaba se-semifinal, lapho lizadlala khona neqembu le-Namibia lona elinqobe kwisibaya sika-Group A. Elinye iqembu selifinyelela kwisigaba se-semifinal ngele-South Africa lona elilinde iqembu elizaqeda imidlalo yezibaya lile mihlomulo eminingi kumaqembu wonke azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni yesibili kwizibaya zonke zontathu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sithanda ukubonga njalo labo abasilandela kukhasi leviyo eNdebele kuFacebook. Silo Sikhumbuzo Mlalazi, Silo Musa Mazibuko, tilivuka njani siyabonga indaba zekuseni. Silo Alam Sithole, uSikhumbuzo Mlalazi, Lonomsa Jiyane, siyabonga kusixhasa kuhlelo liqhubekele silalela ekuseni ngo-6:30 AM kusiya ngo-7:00 AM ekuseni. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi likhangelele impumela yokhetho oluzayo ngabomvu, njengoba kungacaci ukuthi ozanqoba ngubani. Kwabancintisayo sixoxele umnumzana iPhithule Maphosa oyebandla lezaphu okhankasela kumela iBulawayo Central edale lephalamende. Siphinde saxoxa njalo khonapha e-studio lomnumzana Divine Mhambihove ecingweni, umkhokheli webandla le-National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans, yena osephume kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi kulokuqhelibezela ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 lamuhla.